Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 Nkwenkwezi. Uxolo balaleli imtshina yethu bingahambi kahle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela impiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni.
Nabe kuyele muva bekukhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulo mhlangano. Kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhane manje abantu bomthebekho.
Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa namuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo.
We will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi.
Uhulumende wethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo yokudla njengendlela yokumususa esihlalweni ngokhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana, njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars.
Kuqhamuka impi yomvukela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela impiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimbalwa zibikwa kuyizo ezigqoqe ukutshengisela lokhu okuphiwe igama lokuthi National Shutdown, okuze kwenzakala ePretoria lapho okukhangelelwe ukufola khona abantu besiyafikisa izikhalazo zabo kumongameli Cyril Ramaphosa. Okuningi asikuzweni kunthathweli zindaba yethu uThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe Operation Dudula labanye, bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo, unkosazana Vitres Matutu, utokwethusayo ukuthi sebekuboneka nengi ukutshengisela ofana lalokhu sekucina sokuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicacise ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isikhambi, odlalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isikhambi. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanehlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqaphela besiye emsebenzini, abantu behambe beqaphile ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Xa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokungekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zikoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lamabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele South Africa seligcwele, ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ngokoko kwalokhu kutshengisela, njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, uMnumzana Freeman Mbengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa amaofisini kaRamaphosa eUnion Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations zase South Africa from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasishukute wonke ama foreigners, sithi ama foreigners are illegal in South Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistan, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe uma dabanga ikona umthethweni ukuthi babe la e South Africa. Sifuna ukuthi baphume baphayele la e South Africa.
Sesihlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini lobani uhulumende obengakaphawuli ngalomlayezo ngesikhathi inhlangano Operation Dudula ihamba ikhotha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Usenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo oluthiwa Competence Based Education for Social Economic Development olugoqela olwe Continuous Assessment and Learning Activities ikhala lona olusolwa ngabanengi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakala kuyo. Isikhulumeli se-Progressive Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Mathemba kuye moyo, uthi sebemukele imibuzo yama-questionnaire okuqhuba lolu hlelo, kodwa okudanisayo yindlela eqoqwe ngayo limbuzo, okungabangela ukuthi imbono yabantu ingavezeki kuhle.
Ungasinika umzekeliso ukuthi elingabe liyakusola njengenhlanganiso kuyini?
Kina njengenhlanganiso lekhangele ukuthi imbuzo ingaveli test, imbuzo ivele ikakhulu ebantwini abahlangana layo i-competence based curriculum okungakabali ekulungiseni iqeshoni. So iqesheni yabo ibuyi ukuthi khasana
Kuvizwe abantu bonke okumele bebe khona ama stakeholders njalo kuphatheka kwawo ngasiza yini
nabekuyele emuva esikhangela indlela okuguguzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhanye manje ukuthi abantu bonke bebekhona ngoba nga yinto yabhethuna ukuthi abantu bonke bebekhona njengamdlaliqala nga-2014 i-consultation ka-2014 uhulumende wayijoni kwakunama-flyers kwakunama-poster imbiko emarejeni yayiphuma njalo nje imbiko ema TV yayiphuma njalo nje kodwa kasekho ngumlando wababali ukuthi benze ama-flyer benze ama-poster yibabayenza futhi bezinyemezelo esithi ngenye indlela mhlampe sikuvuka uhulumende lapho funa ukuthi bona ababalutshana bazabe bebekhona beyenze into okuthiwa i-rubber-stamping kuhlelo lakhe abantu abayigcwalisa ijise ngentando yalowo ongumnikazi wohlelo kanti ngesindebele ukuthi ayenyakele udaba isimaji abantu bengavelela fike abayenzileyo khona kokudala impumelo.
Hello ke ngumnumzana Themba Kuyemoya, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-PTUZ obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ekuqhubekeni kokukhwela ngesiqubu kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, uhulumende usethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo mahlayana njengendlela yokumsusa esihlalweni ngokhetho oluzayo. Iziphathamandla zikahulumende ezibalisa isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, bathi ukukhwezwa kwentengo lokhu kwenziwa ngabomu ukuze kusolwe uhulumende langesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe esangumongameli lakho kwakuthiwo njalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars. So kubangela ukuthi kube le gap elikhulu kakhulu phakathi kwe-official rate ele-Reserve Bank kumbe esingathi i-auction rate siqhathanisa le-black market. So abantu abaningi sebebalekela i-Zimbabwean dollar ukuthi abalathemba u-Zimbabwean dollar sebefuna ukuthi bathenge i-US dollar ukuze bagcine i-value emalini yabo.
Uhulumende uthi yena okungaba kubangela ukuthi umumo ube munje ukuthi bakhona abafuna ukuthi bawuwise umnotho ngabomu phambilini kokhetho, uyavumelana lakho yini lokho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba uzimdola wasela themba khathesi kumbe ngathi akabala themba kuma gold coins. So into ezindinga lezo sibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka liswehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi ba wisele i-economy yethu phansi, umele sibabone uhulumende asikhenge sesibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo singaqhubeki senzakala.
Ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ngohulumende ukuze kuvuselelwe umnotho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo. Kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kaselathemba uzimdola waselathemba khathesi kumbe ngathi akabala themba kuma gold coins. So into ezinjengalezo sibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka liswehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi ba wisele i-economy yethu phansi, umele sibabone uhulumende asitshengise sesibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo singaqhubeki senzakala.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umsakazo we-SABC uze wethula umfanekiso we-documentary embali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owawuvinjiwe nguhulumende ukuthi utshengiswe abantu eZimbabwe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umatasa kwele Egypt lapho alimhlangano labo somabhizimusi kunye lomongameli walelo lizwe umnumzana Abdel Fattah al-Sisi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani Studio 7 liyaphila abasakazi mine ngikhulumayo ngeke ngizikhi igama ngibengicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo Mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha abahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke. Sike samuzwa futhi ngale eselabhuthi ngale kuzigcotshwa ubaba induna uMaduna esekhuluma amaye amanga futhi uMnangagwa khona ngale, angazi ukuthi abantu bezano babanjani. Okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi, nazelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela. Sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhulunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eDinga. Kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela, line likhulumisa itonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele, line likhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngoba umthwakazi into ngabantu abakhulumisa indebele. Sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele.
Ukhulumayo musical Ndebele wesigaba sakomasendo ePlumtree ngikhuluma ngeSouth Africa ngithi balandeli iStudio 7 nabalaleli ngoba phela kusazala sizalele ekuhluphekeni singakazi sibe ngabasebenzi abatheni singakazi sidle imali yaselizweni lethu ngoba sakhula kwabanzima sahluleka lokuqeda izikolo safohla elizweni saphila kwamanye amazwe kungekho kubalulekileyo kithi ngendaba yokusebenza sibese kuholiday nje sithithibele kungalalutho olutheni kuthina kodwa indaba ezibuhlungu esizizwayo is about ukuhlukunyezwa kwezisebenzi ezisekhaya elizweni lethu leZimbabwe sihlukunyezwa ngamaChina abantu ababuya ngaphandle loba belolwazi lomsebenzi lemichina yokusebenza kodwa kuzisa kakhulu ubuhlungu ukuthi utholakale usuhlukunyezwa uselizweni lakini abantu abangeke bakuholela imali etheni kodwa bona abazokwazi ukuthi bakhipheleyo bathathe yona le mali abayisebenzelayo bayokuphilisa imuli zabo ngaphandle bezenelise futhi ngokunjalo kodwa okubuhlungu kuthina sithi uhulumende wethu osiphetheyo aye akunanzelele lokho ukuthi akumelanga sihlukumezwe futhi siselizweni lethu sivele sizihluphekela siyazi ukuthi amakhampani amaningi angenayo elizweni njengoba lelizwe lingalamali bazoziphandela bona thina esikutholayo sithole emsileni imali engenelisi ngisho lokuwondla imdeni yethu indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uzwe abantu abaselizweni bekhala ngokuthi sebetshayo ekubeni kuthiwa ilizwe lathola inkululeko so kusizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi inkululeko yakhona iyake ingakuphi lapho njengoba sesiqala futhi ukuhlukumezwa ngokungena kwabo bengamaChina sasikuthokozela sithi maybe kuzaba lolunye isizo kathi kwizinyembezi futhi kuthi ngiyabonga ngeke ngibe mningi kakhulu ngoba singakhuluma ilanga lize liyophuma ngokuthi sihlala sikhala inyembezi about ilizwe lethu esilifunayo esilesifiso sokuthi siyephila kulona ngelithiya lapho bathandekayo okhulumayo ngezikhali njalo ozalwa nguVivian Ngwenya lo Ndolilo Ndebele esigabeni sakwaMasembe ngiyabonga
ngitshonile emsakazweni mina ngibawa uMpofu obuya la enkai ngilo mbono angazi mhlawumbe ngathi ngumbono kumbe ngithi ngumbuzo kuthi kungani kathi siNdebele sibulawa kabuhlungu kanje uthole ukuthi abasakazi bakhuluma amanye amagama ayesiNdebele bawakhuluma ngenye indlela odla ukuthi alinanzelele ukuthi alilandelele igama lakho nibonga ukuthi hayi leli liqosheme lelalisile igama lakho asiyindlela elikhulunywa ngakhona angazi mhlawumbe ukuthi sihlangana lezinye indimi sihlangane sigcine sokukhulunywa ulimi olungazwakaliyo olungaqondile kahle yebo siyazi ukuthi ngeke usikhulume kahle sonke sibe singesiphelele ungazange udobhe olinye ilimi uhlanganise kodwa ke siNdebele sibulawa kakhulu okwedlula sonke indimi okunjengokuthi umuntu athi khona maya kuluma ngendlondlo uzithi idlodlo hayi indlondlo loba athi ipipi ethi pimpi hayi bakithi asikhulumeni isindebele njengoba sinjalo uma umuntu engasazi isindebele angazi kumbe ngumbono wami kumbe mina yimi esengikhuluma izinto ezingayisizi kodwa-ke isindebele sifanele ukuthi sikhulume njengesindebele njengokuthi isishona laso sikhulume njengesishona ma kuyisitonga sikhulunywe njengesitonga ukuthi sikhulunywa njani isikhalanga sikhulunywe njengesikhalanga kuhlonitshwa indimi ukuthi indimi zonke zihlonitshwe njengoba zinjalo ngoba abanikazi bazo bengabantu abaphilayo emhlabeni abalilungelo lokuphila emhlabeni njengoba unkulunkulu wasidala ngokulingana sifana sonke emhlabeni angazi mhlawumbe ma kuyukuthi kukhona engiyabe ngikukhulume kwaba ngokungalunganga seke uxoke kodwa ngombono wami yona lo ukuthi isindebele kasikhulunywe amagama amaningi akhulunywa lapha e-Studio 7 akhulunywa ngabantu abafunda izindaba zesindebele abakhuluma isindebele uyathola ukuthi akhona amagama abawasebenzisa ngendlela engaqondanga angazi ukuthi mhlawumbe kuyabe kuyukuthi sivele sesiyikhulunywa njalo isindebele.
Siyabonga abalaleli bethu, lawo-ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke impi yomvukela kwele Russia, amabutho azithi Freedom of Russia Legion bahluthuna amadolobho amabili awesigaba se-Belgorod esingqelelane le-Ukraine ngemva kokulwisana lamasosha lamapholisa ahluliweyo abaleka. Uhulumende wele-Ukraine ulandule imbiko yokuthi nguye okhokhela umvukela lo. Ukuze sizwe okuningi sihlaziye lolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe.
Nxa kuyikuthi liqiniso lokho kuyabe kusitsho ukuthi yes, mina mbona ngathi sebediniwe ngoba angithi uyabona ukuthi nxa impilo iqala laphana ye-Ukraine kwakungathi uPutin uzahambisa impilo masinya masinya nje abantu bathi yanga yanga bayephekela abantwana kodwa ke sekuthethe phose umnyaka sowuhambile sibili samasosha sediniwe njalo mbona ngathi baya abangeke bavume kodwa bayachaywa laba abe-Russia ngoba izikhali lezi ezinye abazisebenzisa kathi zezemeli ziyadlula laphana ziyechaya ngemuva kwalapha amasosha la akhona okunjengokuthi angithi command center iyabe ngemuva bona bephambili kungenzakala khonoko sebeswela ukuthi bathole ama-supplies lezinto zonke phambili ngale so ke khonoko kungenza ukuthi benze ukuthi sebediniwe sebevukela umbuso lo okaPutin ngibona ngathi kungaba njalo khona sibile eqinisweni impi yakhona kayisaqedakali ukuthi iyenze njani nxa ngingahle ngiphendula umbuzo wakho wesibili ye kuliqiniso sibili ukuthi amabutho la awe-Russia asethwele nzima kawasabona ukuthi enze njani ngaphandle kokuthi benze khonoko ukuba ngumvukela kodwa kukaze kuzwakale impi lokhu yabakhona ama-Russians bayelaba nabantu abangavunyelwayo ukuthi babenze umvukela against the government ngoba umbuso wakhona yiwona lo oqinileyo the-authoritarian kind of rule eyenza ukuthi abantu bahlale bencindezelwe kuphela yikho ke engingakwaziyo ukuthi uza kwenza njani yena uPutin khonapho ukuthi aqondise kumbe abuyisele lamasosha endaweni yawo.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe ekhuluma-ke ecingweni ese-Texas ngapha kwele-Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku-1 Nhlangula phezu kwabokuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqala lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. olivalelisayo ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.